Nanza e research njengehlanganiso esayibiza ukuthi Education Crisis Report. I-research leyi sayenza isikolo zingakavulwa. Phakathi kwe-research yona leyi safaka ama-recommendations. Sathi ukuthi izikolo zivulwe, kumele kube le-enough public transport for abantwana besikolo kuphela, ikakhulu labo abasemadolobheni ukuthi baya-commuter every day. Sayenza inye recommendation ukuthi umntwana wonke, lombalisi wonke, kumele atestwe umkhuhlane we-COVID-19. Izikolo zingakavulwa. Ukutestwa not ukuthatha temperature. Sayenza inye recommendation again ukuthi kumele kube le-impahla kufikile umkhuhlane we-COVID-19 esikwanileyo esikolweni. Sakhuluma ngendaba futhi yamanzi. Sakhuluma into eziningi, sayenza ama-recommendations abaningi. Sawasubmitha kuma-relevant authorities ngo-September isikolo zingakavulwa. So lokhu esikubonayo ku-WordLaf ngama-results okuthi amanye ama-recommendations ethu kalalelwanga. So kathesi sokukhulunywa ngokuthi ezinye izikolo kumele zivale because of umkhuhlane lowo, ezinye ziyabe zingakavali, ezingela umkhuhlane lowo akumelanga zivale. Then sokusiba le-challenge, another challenge again, ngoba sesiba le-discrimination ukuthi labo abantwana abale mkhuhlane ezikolweni zabo akusafundwa, labo abangela mkhuhlane ezikolweni zabo sobefunda. Sokusiba le-discrimination ngenye problem esiyicreateleyo ku-education sector.
Njengenhlanganiso lifuna kwenziweni kahle kahle, lifuna luphathwe njani lolu daba?
I-solution engaba khona simele sikhangele ukuthi kuyini okuqakathekileyo between ama-examinations ngempilo yabantwana yababalisi. Kodwa akula into eqakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi, kodwa umbalisi or umntwana angavele alahlekelwe ngempilo because of COVID-19 esikolweni, akusela reverse. So kungcono sivumelane ukuthi ama-examinations asuspendwe, ngoba thina njengenhlanganiso sike sayenza ama-recommendations wona lawo ukuthi kungcono ama-examinations abhalwe umkhuhlane lowo suphelile. So thina sinje singababalisi, singabazali, at the same time silabo abantwana abasezikolweni. Lokhu akusafuni umuntu oyi-one or i-department eli-one. So kufuna umuntu wonke eZimbabwe sivumelane ukuthi into iqhakathekile yimpilo yomuntu. So kungcono si-suspend ama-examinations, sidile nomkhuhlane lo we-COVID-19 kwenzela ukuthi uphele ezikolweni, then ama-examinations sizabhalwa. So kusafe.